Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 ngo sithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa umanyene lamalunga edalela eParliamente lawedalela khe labaphathi intambo ele cabinet labantu ukuthanyela lokudobha izibi eHarare phansi kohlelo lweNational Cleanup Campaign. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kwezwekazi leAfrika namhla zimanyene ngokutshengisela esigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Ngohlelo Woza Friday sileqembu eselikhathazile emhlubulweni wezansi emaNdebeleni ngemgido langomculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi leAfrika namhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Lokho kwenzakala ngesikhathi amazwe amaningi omhlaba esetshengise ukukhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe kwezelungelo loluntu. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uChris Gande.
Amazwe omhlaba abalisa eMelika, eleBhilitane lamanye ambalwa asetshengise ukukhathazeka ngocuku olwenziwe ngamabutho lamapholisa eZimbabwe kunsukwana ezisanda kwedlula. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika njengezinye lazo ezihlala kwamanye amazwe zifole esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC zitshengisela zikhonona ngokwenzakala kuzihlobo labangane ekhaya. Sixoxe lomunye wabaqoqa lokhu kutshengisela umnumzana Dan Moyo.
And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa namanje sizokuthola lokhu besatshaywa, lokhu bengenelwe ezindlini one by one. Sithi thina okunjalo kumele kustophe right now ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yisame style abasenzayo esakhozela igukrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Kwele South Africa, ngaphandle kokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe, amabandla aphikisayo abalisa ele EFF lele DA asetshengise ukukhathazeka ngomumo weZimbabwe. Umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi uza kuya eZimbabwe ngeviki ezayo siyakhulumisana lomongameli Mnangagwa ngodaba lolu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi okungaba kusenzakala yikuthi amabandla eSouth Africa akhuluma ngalolu daba yikuthi lesi yisikhathi sokuheha amavoti njengoba izizalwane zeZimbabwe zikhona ezivotayo kwele South Africa.
EDA isile lapha kwinkantolo yomhlaba ukuthi iyofaka isicelo sokuthi ke kubhekisiswe kabusha ukuhlukunyezwa kwabantu lapha ezweni laseZimbabwe yinkantolo yomhlaba. Kuyinto engicabanga ukuthi kubantu baseZimbabwe ezoba yinto enhle ngoba sisodwa bebodwa abantu beZimbabwe kuncane abangakwenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuncediswa ngamanye amazwe. Sizakhumbula futhi noma sibuyele emuva laphayana ngesikhathi sempi yenkululeko ukuthi amazwe njengayo nje iZimbabwe ilelwa inkululeko yayo azangilo iyodwa kodwa yathola ukuncediswa ukulekelelwa ngamazwe amanengi omhlaba. Nakho lokhu esikubona kumenyezwa kuhlongozwa i-EFF ne-DA ukuzama ukuthi babonise umhlaba ukuthi ezweni laseZimbabwe isimo kasisihle, isimo siyadinga ukuthi kake kungenelwe abantu beZimbabwe basizwe kuleli sisimo ababhekane naso.
Ngeviki edluleyo ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithumele iqula eZimbabwe ukuzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi akukazwakali ukuthi kuyini kahle kahle okukhulunyiweyo lenjongo yalomhlangano.
Kodwa ngokwazi kwethu iSouth Africa izama ukuthi incedise ibizwe laseZimbabwe ukuthi yakhe umnotho waseZimbabwe, kodwa usakhulunyiswana ukuthi yindlela abandlela bani engasetshenziswa ukuthi umnotho waseZimbabwe wakhiwe. Ngoba kunezinto ezihluphayo okhathesi eZimbabwe ngendaba yelokho esibiza sithi i-currency question, imali esiyisebenzisayo. Kube sokusiba futhi nobutsotsi kumbe ukuqhela okwenzakala e-reserve bank. Kube sokusiba futhi nokuthi ilizwe lethu sokuyilizwe lamasotsi thina, nokuthi abantu babotshiwe abaholi abasebenzi. Thina sithi konke lokho kuvusa umnotho angeke kwenzakale nxa zona lezi zinto zingazange ziqondise. Okokuqala kuyikuthi abaholi bezisebenzi kumele baphume emadele nabantu ababotshiweyo. Okwesibili, kumele kulungiswe indaba othiwa yi-currency question, ngoba i-bond note ayisiyomali elingana le-US dollar. Kumele lokho kulungiswe. Okwesithathu, kumele kulungiswe ubugebengu obenzakala e-reserve bank. Kanti okwesine, kumele ilizwe likhululeke abantu bakwazi ukuthi nxa befuna ukuze process of freedom of association bakwenze lokho. Yikho lokho esibona ukuthi-ke kungaba-ke lokuncedisa ukuthi kuvuswe umnotho welizwe lakini.
Kwele Bhilitane, idale lephalamende lalelo lizwe lixoxisane ngodaba lweZimbabwe kuyona le iviki kunkulumo kade ikhokhelwa ngonkosikazi Kate Hoy. Amalunga wonke awedale avumelane ukuthi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise umumo wezombusazwe. EleZimbabwe ebelidinga ukubuyela kumanyano weCommonwealth alisoze lenelise ngenxa yokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano wenhlanganiso ezimela amalungelo ezisebenzi eBotswana oyeBotswana Federation of Trade Unions lamhla ufolile utshengisela ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe lapho okubikwa kubulawe abekade betshengisela phezu kodaba lokuqonga kwintengo yamafutha ezimota kumaviki edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, EBFTU, bafole betshengisela emgwaqweni yeGaborone lamhla ekuseni ngaphambi kokuba bethule ugwalo lwezikhalazo zabo emaofisini womphathintambo wezobudlelwane beBotswana lamanye amazwe womhlaba phezu kodaba lokuhlukunyezwa kwabeZimbabwe abatshengisele ngenyanga edluleyo. Emavikini asanda kudlula kwabulawa abantu, kukanti abanye basala belimele ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kanye lokubhidlika komumo womnotho jikelele. Abe-BFTU bathi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho bacela uhulumende wabo ukuthi angenele ukuze kube lokuhamba kuhle njengomakhelwane. Unobhala jikelele wenhlanganiso le uNumzana Thusang Butale uthi babone kufanele ukuthi banikeze uhulumende wabo incwadi yesikhalazo ngeZimbabwe ukuthi ayinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa.
We are rooting it through our government so that government of Botswana can know.
Thumelela incwadi ngesandla sikahulumende wethu ukuze akwazi ukuthi njenge-BFTU asithakazeleli ukwenzakala eZimbabwe. Sijwayele ukuhambisa lezi ncwadi ze-petition mathupha kuhulumende weZimbabwe, kodwa khathesi sisebenzise uhulumende wethu ukuze sithole impendulo.
Okade emele umphathintambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uMnumzana Huitsimang onguye owamukele ugwalo lwezikhalazo olubhekiswe umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi bazalulisela phambili ugwalo lolu luyefika kunkokheli yeZimbabwe.
The petition, as you rightly explained your position,
Hayi silutholile ugwalo njalo ngiyathembisa ukuthi saludlulisela phambili kumphathi intambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe njalo lokuthi luzafika kunkokheli yeZimbabwe siyethembisa kulokho
that it shall also be channeled to its intended destination.
Owe Zimbabwe ophatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyinto enhle ukubona ukuthi izalwane zeZimbabwe zilosekelo emazweni afana leBotswana, South Africa kanye leNigeria lapho inhlanganiso zezisebenzi ezitshengisele ziveza insolo yazo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuyasikhuthaza ukubona amanye amazwe esola ukwenzakala eZimbabwe. Lokho kutshengisa ukuthi hayi asisodwa esimweni lesi esisibi, kutsho ukuthi labo abanye bayasikhumbula.
Kugwalo olulotshelwe umnanga kwam abe-BFTU bathi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions egoqela umongameli wayo umnumzana Peter Mutasa kanye lolumpala jikelele umnumzana Jafet Moyo kumele bakhululwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Indawo eziningi zedolobho leHarare zisele zihlanzekile namhlanje ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa emanyene lamalunga edale lePhalamende lawedale lakhe labaphathi intambo yeCabinet labantu jikelele lokuthanyela bemanyene bathanyela badobha izibi endaweni lezi phansi kohlelo alusungule kunyanga ezintathu ezedluleyo olweNational Cleanup Campaign. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Umnangagwa uvukele esibhedlela separirenyathwa eHarare lamalunga akhe awe cabinet yakhe baqalela khona lapho besiya kwezinye indawo zaleli dolobho. Ekhuluma ngemva kokugqiba umsebenzi wanamhlanje, umnangagwa uthe lolu hlelo lukhanya luthakazelelwa ngabaningi njengoba lukhuthaza kulondolozwa kwempilakahle lenhlalakahle. Uqhubeke ethi wasungula lolu hlelo ngunyanga ezintathu ezedluleyo ngenhloso yokukhumbuza abantu ukuthi bahlale lokulondoloza indawo abakizo zihlanzekile.
Kufunga kwangu ndokokuthi tikangwa nemweyo uyu tese uye kana tichita utano muzimbo dzatigere mweya esvina mweya kuvengana mukati medu inoita mishoma nokuti kuchena kureta kuti mweya wako udini uchene asi kana usina kunyanya kuchena nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina ligioni anofarira kuswa ipapo. Saka kudzinga ligioni hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini kwatinorara kwatinogara migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti simurayiro ukanda marara usimbiswe tisangori patofamba tichikanda marara patofamba tichikanda marara.
Umnangagwa uphinde wathi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi ndawana yonke njalo bafunde isibonelo sokwenzakala kwamanye amazwe yafana labo Rwanda lapho kungavunyelwa ukuthi abantu bafulele izindlu ngotshani kumbe uhamba ngenyawo umuntu engagqokanga izihlangu. Umphathi ntambo wezemidlalo unkosazana Kirsty Coventry kanye lezisebenzi zogatsha lwakhe baqalele kumgwaqo uSimon Mzinda Street baphetha sebese Africa Unity Square. Lapho ke abacine bemanyana lezisebenzi zesitolo se-TM Supermarket leze weteleni ye-Mikkels Hotel. UKestri laye uveze injabulo enkulu ngosekelo aluthole lapho ikhokhela izisebenzi zogatsha lwakhe kuhlelo lwalamhlanje. Abanye abenelise ukuphatheka kuhlelo lwalamhlanje bagoqela izisebenzi zenkampani yezindaba yeZimbabwe Newspapers, umeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba omanyane lamakhansela akhe lezisebenzi zonke zikamunicipala, izisebenzi zezitolo ze-OK ezisedolobheni lonke laseHarare kanye lasemzini ehlala abanengi enjenge-Highfields. Umnangagwa usungule lolu hlelo kunyanga ezintathu ezedluleyo olwe-National Cleanup Campaign oluhlose ukukhuthaza amadolobho elizweni lonke londolozwa ehlanzekile abantu balondoloza njalo impilakahle lenhlalakahle enhle luqhutshwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esiyabe sikhangela inhlupho zokubotshwa kwabantu ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni ngokungayi abantu bengayi emsebenzini khona kwenzakala emavikini amabili edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi zokulungisa imithi yokuvikela imikhuhlane zele Ohio kwele Melika zithi sezilungise umuthi wokuvikela umkhuhlane wokopha we-Ebola esibhedlela sabantwana ese-Cincinnati Children's Hospital zikhokhelwa ngu-Dr. Paul Spearman. Lo muthi usuhle waqala ukusetshenziswa kwele South Sudan lapho okwesatshelwa ukuthi umkhuhlane we-Ebola ungachapha umngcele uvela komakhelwane i-DRC. Emzameni yokuthola amavoti, uhulumende webandla le-Hindu Nationalist kwele India libike ngokwabela amabhiliyoni amadola kubalimi bamapulazi amancane. Umphathintambo wezemali uPiyush Goyal uthi abalimi bamapulazi amancane abangaba izigidi ezilikhulu lamachumi amabili balakho ukuthola amadola phose alikhulu ngomnyaka. Inengi lisola amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa athi kwakufanele amasosha lamapholisa engenele elondoloze ukuthula njalo evikele impahla kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo lapho okwabulawa, kwachaywa njalo kwabotshwa abanye ikakhulu emadolobheni eHarare lakobulawayo. Ukungxoxo asanda kuyiqhuba lentatheli zindaba, umongameli Mnangagwa uphikise amazwi kamkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa athi wamthumela incwadi ezinhlanu ezokuthi bekhulumisane ngendlela yokulondoloza ukuthula esithi katholanga ngitsho leyodwa. Uthe kalandaba lalabo abathi uMnumzana Robert Mugabe wayengumongameli ongcono kulaye esithi kutshengisa ukuthi kule nkululeko elizweni yokuthi abantu bazikhethele abafuna abe yinkokheli. Uthe labo ababona engani ulwisana lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga bazikhohlisa ngoba bona bavele bayizwana ukusukela besempini. Uthi njalo wahleka ngenyanga edluleyo ephakathi kohambo lwakhe esizwa omunye esithi uzavinjelwa ukungena ekhaya ngoba befuna ukumhluthunela umbuso. Uphinde wasola elemelika esithi akufanelanga limchothoze ngoba alinanze amalungelo oluntu kodwa lingenela endabeni zakwamanye amazwe nxa kukhona elingakuthola kuwo. Asizweni abalaleli be-Studio 7, esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela bona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ngubaba uMncube Mziki ngiseBotswana. Sesikhuluma iqiniso, vele kade kungafanelanga babotshwe. Abantu labana batshengisile besola isimo esenzakalayo. Sesikhuluma iqiniso, vele yona umbuso osukhona eZimbabwe asombuso weqiniso. Kwaphuma abasotsha kukhamera mhla ka-1 Agasti bedukula abantu. Live bullets, lamabhulethi bewadobha amanyabela phansi, abantu bewatshengisa kukhamera. I-government yathi akuzange kube lo muntu owadutshulwayo. Kuthe kathese bekhuluma bathi ama-yunifomu e-army atshontshwe ngabantu. Batshontshe i-yunifomu ye-army, batshontshe izikhali ze-army, batshontshe imota ze-army, bazatshontsha be-helicopter.
Uthi kwakulungile ukuthi ibutho lingenele, abantu basebesenza ubudlwangudlwangu kakhulu. Kwakuvikelwa impahla zabanye abantu. Labo ukuthi
bengaphazamisa. Sikhuluma iqiniso. Abazange bavikele impahla ngoba ngikhuluma namhlanje kulamapholisa amabili abotshiweyo eNtumbane entshontshezwa nalezo zinto ukuthi bezilutwa ngabantu. So uMongameli Mnangagwa akazange avume lutho. Waforma i-5 Brigade yena ngokwakhe. Yayabulala amantu emathebrendi wa-adressa i-meeting mhla ka-5 March 1983 esiwale eLupane. Eqedile lapho kwafa abantu, uqedile lapho wakulandi bonke lokho. Sizamthemba njani umuntu onjalo?
Silomunye njalo umlaleli ecingweni.
Ngikhuluma lo Nqabeni Nyanda Mkhonto Khumana. Bengizathanda nje ukuqala sinanzelela ukuthi uMnumzane uRobert Gabriel Mugabe wakhitshwa libutho. Kusitsho khona ukuthi ilizwe lalizavuswa libutho. Umnangagwa naye ulomqondo wokuba libutho. La trainelwa ukubulala. Ibutho alitrainelwanga ukunegotiate. Abakwazi ukuthi nxa isimo sesifika lapho singathi sinzima khona, kumele kuhlale phansi kube lengxoxo phambi kokuba kukhishwe ibutho bese kuyadeclare into ethi state of emergency. So into kuthiwa yi-military junta state. Ubudlwangudlwangu bonke lobu obukhona namhlanje obuqhubekayo kudlwengulwa omama, kubulawa obaba kuseZwane, nxa sebefike kuleyo nombolo abayifunayo abantu okumele babulawe, mhlawumbe yabantu okumele basuswe endimeni yezepolitiki, baza kuma. Okwamanje ayikho into engamisa ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa kungangenela amazwe anjengabo-America nabo-Britain. Kodwa-ke xa sikhangela into kuthiwa yi-international law, ithi yona alikho ilizwe ele jurisdiction over another. So
yes, lo mnumzana Sikhumbuzo Moyo ecingweni.
Hayi, amabutho asezilobho azange vela alondoloze ukuthula. Ibutho lithunyelwe ebantwini abangahlomanga, abangaphethe lutho, amasivilini, umuntu owachitha igazi legugurawundi. So kulokho okuyinto kwakhona kuyahambelela kulokho ekwenze siya phambili.
Uphikile ukuthi kulokudonselana phakathi kwakhe nomnumzana Chiwenga. Uyawakholwa amazwi akhe?
Yena ngokwakhe umnangagwaba lokudonselana noChiwengo. UChiwengo nguye owahamba phambili ekukhupheni ikhehla leli mgazi. Jafi ubambile kuphela. Umuntu obusalelani ilizwe noChiwengo.
Asithatheni umlaleli wethu wokugcina.
Sikhuluma lonelisomlawuzi. Sikhuluma ngeSouth Africa. Izinto ngeke zingalunga uma kungatshintshwanga legovernment ekhona. I-UN ingenele. Izama ukuwengenele nofikena ngoba ngendlela amasosha athanga khona abantu kinga kakhulu ngofikena kakhulu lapho ekhaya.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 esikhulume labo kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulela lona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe ele-Horoya AC lakwele Guinea ukuze liqhubeke lilokhu lilethuba elokudlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano wamazwe awezekazi le-Africa we-Total CAF Champions League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Horoya Athletic Club bakusasa enkundleni e-Papa Fields koBulawayo emdlalweni wesithathu wesibaya sika-Group B. Omabili lawa maqembu alo mklomelo wodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo yezibaya okudale ukuba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu omabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu le-Horoya kodwa thina siyabe sidlala singekhaya njalo nxa sifuna ukuthuthukisa amathuba ethu okudlulela phambili kulomncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le-FC Platinum lomhlomelo wodwa ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Orlando Pirates elase-South Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe nge-2 kanyange le-Esperance lase-Tunisia. Nakwelinye icele iqembu le-Horoya lona lilomhlomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lokuqala lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo welesibili litshaywe nge-3 kanyange le-Orlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-Orlando Pirates lele-Esperance alemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi ele-Pirates lihleze esiqongweni sengalane ka-Group B ngoba lingakahlohlwa. Umdlalo oza kuba phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini, kube sekusithi ebusuku ngehola le-12 nomunye iqembu le-Orlando Pirates lizanqikelana lele-Esperance enkundleni ye-Orlando Stadium kwele-South Africa. Inkundla ye-Papa Fields yayigcwele phamu mhla iqembu le-FC Platinum lidlala lele-Orlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu le-South Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha, labalandeli besekele iqembu lasekhaya loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawa azadibana kulimpela viki azaphinda idibane njalo mhla zili-12 kuyona le inyanga kanhlolanja, lapho iqembu le-Horoya Athletic Club elizemukela khona ele-FC Platinum kuthi ele-Orlando Pirates lizavakatshela ele-Esperance khona le kule-Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
um 7. Uhlelo was a Friday kuliviki sileqembu eselikhathazile emhlobulweni wezansi yemandebeleni eGwanda ngemgido langemculo wesintu elibizwa ngokuthi Bolamba. Asizweni bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Good.
Awandanga ukuthola abaculi bemgido yesintu becula behlanganisa leziginci njalo begida ingoma zendulo kodwa leli qembu lebolamba selibuya ngonyawo olutsha.
Iminigama umayibongwe Dlodlo, abaningi bambiza ngodilo, umkholi weqembu othiwa Bulamba Performing Arts. Iqembu leli laqalwa ngo-2009, izinto zaba nzima. 2010 sangathi siyehlukana. 2014 sahlala phansi sabuyela sabumba kuthi amakhasethu, sabe sesiqalisa kutsha futhi-ke lapho sasesiqhubeka-ke up to manje. So iqembu selilikhulu eselilabantu asebefika 20.
Bagida imgido eminingi nengi etshiyeneyo etholakala kusiko lwasemadawunde.
Ina imdanso esijule kuyo kakhulu imdanso yesisuthu esibirwa esiTswana kahle kahle ebalisa iphathisi, itsutsube kanye lesitapa. Siyagida, siyahlabela, siyarekhoda imusic yethu. Then ikhona nje ama contemporary dances esiwenzayo lawo esibiza sithi ngamariaria.
Yilo ke uhlelo Woza Woza Friday. Leqembu lebolamba elidabuka eGwanda lona linamadlalade athize.
I-album yethu yokuqala siyirekode ngo-2017 okuthiwa Khuba, elama-tracks angu-6 yokuqala athiwa Lumelang, ekhuluma nje ngemhlobo yabantu abatholakala eZimbabwe sibingelela. Esibili kuthiwa Khuba, yiyo i-title album song yakhona engumdlalo wesisuthu. S3 yangkhona sikhuluma ngokucela izulu rikupapula. S4 nguHosimare, sikhukhumeza uchief wethu uchief mate uHosimare.
Umnandi umculo wenu, bakhona abalaleli abafuna ukuthenga phela lumculo Dlodlo.
Okwamanje ingoma zethu zisatholakala zingama-hard copies. Zitholakala kumayibongwe ku-0777-399-214 kumbe ku-0718-75-1239. Then ku-Facebook ithi Bulamba Performing Arts, ivele ile logo nje elihle. So sisalungisa nje ukuthi sizifake kuma-downloads kuwo wonke nje ama-platforms, zizabe sezitholakala maduzane. Siyabonga. Siluthanda lonke.
Bese uhlelo Hoza Friday leqembu eligida libuye licule njalo lipheke ingoma zesintu lihlanganisa leziginci kube mnandi. Imolamba Performing Arts. Libe lempela sonto elijukela. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bhala.
Sibonge u-Ezra obexoxa leqembu lebolamba eleGwanda. Seligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.